Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mtokazi omuhle, salamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesine, mhla ka 18 Mabasa 2019. Igama lami uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwe leZimbabwe namhla lithakazelela uzibuse.
Abantu sebelima, balime khonapho kanye kwakuhlezi khona iBusimane, lilengisa inkalakatha zendevu. Naye lamhla umuntu omnyama usesima khonapho kulelo plazi, kuleyo ndawo umuntu ungayekholise khona.
Kodwa abanye bathi abasoze bathakazelele uzibuse ngenxa yenhlupho ababhekane lazo.
Izizwe kalikhululekanga kuze kufike namhlanje ukuthi abantu bakhona ukuthi bazivikele abakufunayo.
Umnumzana Sola Wesley, olomzali owadutshulwa libutho leGugurahundi, wahlohlelwa emlindini weSambani, ufisa ukungcwaba uyise.
Ubaba wadutshulelwa endaweni okuthiwa kuseNgwalazi, eshaya kaShangani kweNkayi, basebemngcwaba khonale emlindini weSambani.
Imbongi esathuthukayo uLikhwa kaNcube wethula indlizane yedladlaladi. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ilizwe leZimbabwe namhla linanza usuku lukazibuse kulabanye abakholona ngokugugudeka komnotho okubenza ukuthi bengenelisi ukuphila ngemfanelo. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazahamba emkhosini wokunanza usuku lolu eNational Sports Stadium eHarare lezinye indawo ezabelweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo ozabalwa njalo iziphathamandla zikahulumende endaweni ezijiyeneyo. Ibandla leZANU-PF letheswa umlandu wokwehluleka ukubusa osokwenze ukuthi abantu abaningi baphile ngokucela ukudla lokunye okujiyeneyo. Kulabanye abantu abathi uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lokamnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017. Loba abantu bebhekane lenkinga eziningi, ibandla leZANU-PF likhuthaza uZulu ukuthi athakazelele usuku lukazibuse. Unkosazana Stars Thebe Mathe omele iNkayi South edalela ePhalamende ekubandla leZANU-PF uthi uzibuse ngabantu bonke hathi abasekela uhulumende kaMnangagwa.
Sibonga ukuthi sakhulile ilizwe leZimbabwe lisembusweni wabelungu, bongaphi umuntu omnyama amandla okuzicabangela lokuzenzela okungamphumelelisa kunye lemuli yakhe.
Nxa sesikhangele eNkayi khonapho esigabeni sakho lapho khona, ubona ngazani ke sokwaba le ngqubekela phambili enganani sokulokho kwaba lozibuzi?
Ingqubekela phambili yaba khona ngoba izikolo zakhiwa. Ngifaka isibonelo esingabuzwa muntu kweyami constituency khonapho. IKhomayanga Secondary School liyana yayingekho singakayi kuzibuse. Ngithe ngibala isibonelo zinengi ezayakhiwayo alibana bekumele ngizilandise ngasinye ngasinye. Lama primary schools manengi akhiwayo, banengi abantwana besigaba lesabathola ithuba lemfundo ngoba imfundo sikhululekile lasemntwini omnyama.
Singagodla ukuthi kulabanye phela abangani bayachothoza khonokho ukuthi hayi lapha lalapho ngani akuhambi kahle, ubona ngazani kuyo phambili kuyalungiswa njani khonokho ongani kusolwa ngabantu.
Ukuze sibuse ngendlela efaneleyo kumele abantu babe besola phela. Nxa besola besimaka, bafaka ukhwethu, bafaka uxa, bafaka ukhwethu, siyabe sibona lathi dho laphana sebekhala kakhulu ukuthi uthi lokhuyana kumele sikulunge. Hhayi umbuso okhona lo owe second republic owe new dispensation uyakukholisa ukusolwa ukuze sibone phela ukuthi abantu bafunani. Asilandaba nxa besola abaright abantu lilungelo labo, kodwa thina siyaqhubeka silungisa njalo sinanzelela ngase besolile ukuthi kathi kuyini kahle kahle abakusolayo singakulungisa njani. I-new dispensation iyakuvuma ukusolwa, osolayo kasoli ukwenzela ukuthi sibone sikulungisise kodwa uzibuse sibili lethulume ehluko omkhulu elizweni leZimbabwe ngeke konke kuvuke kulunge ngelanga linye njalo lalezo zikolo ngeke zakhiwe zeseminyango womuntu wonke ngoba phela lathi siyanda phela futhi abantu
akukhulumela abantu beZimbabwe batshele sibili ngozibuse
ukuba lozibuse kumlandi umuntu ngamunye ngamunye uselelungelo lakhe lokutsho akuthandayo langakuthandiyo aphinde acho imbono yakhe yikho phela le constitution yeZimbabwe sesiyibumbe kutsha sasaka izinto esifuna zisincedise sizenze zenziwe ngoba umbuso welizwe usukwabansundu yikho phela uthola ukuthi abantu sebelima balime khonapho kanye kwakuhlezi khona ibhusimani lilengisa inkalakatha zendevu naye lamhla umntu omnyama usesima khonapho kulelo plazi kuleyo ndawo umlungu ayekholise khona
kodwa-ke abaphikisa uhulumende kamnangagwa bathi akulalutho lokungathakazelelwa ngozulu lonyaka ngoba abantu bahlupheka okumangalisayo eZimbabwe omunye walabo abalombono lo ngumnumzana Andrew Nyathi owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra othi ayisikho lokho abakulwela empini yenkululeko
uzibuse kwaba lebatha babakwaphilizeka uzibuse samlwela samthola njengabantu sasivele singalwela uzibuse yedwa sasilwela lenkululeko so babemele beze bezochata bebabili inkululeko lozibuse manje-ke kwasekutholakala uzibuse laba abanye basebesibona ukuthi inkululeko uzahlupha ngoba kuthi ukuthi abantu bazakhululeka ukuthi bakhulume bakhululeka ukuthi benze lokhu kuhamba lokushana manje njengabantu ababebambekile or benengqondo yokuthi bona bazithandela amandla okubusa so base bequma into kankululeko le ukuthi hhayi inkululeko kayikime kancane
yikho yini khonokhu elakulwelayo Nyathi
hhayi kukhatshana nalokhu esakulwelayo baba lokhu esakulwelayo kakunje esasikulwela njengoba nangisitsho sasilwela ukuthi sibe lozibuse uzibuse esitsho ukuthi inotho yethu ngeyethu inotho yethu siyazakhela umnotho wethu siyazibumbela thina sodwa umnotho wethu sincediswa ngabanye ngokubanxusa ukuthi hayi madoda lina nganithiwa lapho lilento eliyiphetheyo ozani lapha lisincedise ngalokho elikuphetheyo lizosifotshole into le kumbe lizosiforogela into le kwenzela ukuthi izinto zikhona ukuthi zihambe so independence yakhona kasilayo uzathola ukuthi amakhokheli bayagijima bayele baye eGermany baye eChina baye ngaphi ngaphi into lapho esibafuna khona sibafuna echolocho sibafuna echinamora sizokhuluma nabo silungise ilizwe lethu siliphakamise sonke nini njengabantwana belizwe hhayi ukuthi kube lokho kugijima kuyiwa kwezinye indawo lezo thina sibona ngazathi ngokwenza njalo kwenza ukuthi uzibuse wethu ephuke angabi uzibuse oqondileyo angisakhulumi ngenkululeko ngoba unkululeko abantu ma bekhululekile kabathi ma betshengisela besithi bona hhayi ukuhulumende wabo lapha kule nto engahambanga kahle kabathi bedutshulwa ugavumente wabo so kungabona ugavumente wabo esenguye esebulala abantu noma esesithi kakwazi ukuthi babulewe ngubani noma esesithi hhayi ubona ngazathi babulewe ngubani kodwa enibukeli kutho ukuthi kuyabe sekunohlupho unkululeko sehluphekile seproblem now sekumele ukuthi abantu basukume bona bathi kugovernment hhayi bo ungangithiwa wena ehluleka batshintshe bafake omunye ozakwenza ukuthi inkululeko abe khona sikhona ukuyazilimela sikhona ukuyazifuyela sikhona ukuzihlanganyela sikhona ukuzikhulumela sikhona ukwenza yonke into esifuna ukuthi siyenze ngenkululeko so ilizwe kalikhululekanga kuze kufike namhlanje ukuthi abantu bakhona ukuthi bazizele abakufunayo
umkhosi wokuthakazelela uzibuse lonyaka wenziwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 39 Embracing Devolution for Vision 2030 ilizwe leZimbabwe selibuswe libandla elilodwa selokhu lathola uzibuse siyasikhangele khona manje okwenzakala kumaphephandaba kweleZimbabwe Iphepha ndaba leyo libika ukuthi uMongameli Vladimir Putin lo Mongameli Donald Trump wakwele Melika sebethumeze imilayezelo yabo yosuku lukazibuse kwele Zimbabwe. Umsakazi weZimbabwe Broadcasting Corporation uthi ibandla leZANU-PF selidinge amabhasi alikhulu lamachumi amahlanu 150 okuthwala abantu abaza kuyathakazelela uzibuse enkundleni yeNational Sports Stadium eHarare. Kuzobuya ke iphephandaba leDaily News lithi uMnumzana Nelson Chamisa loMnumzana Douglas Monzora ofisa ukuncintisa isikhundla sikamongameli emhlanganweni omkhulu weCongress ozakwenziwa ngenyanga ezayo bavumelene ukuthi uMonzora ancintise isikhundla sikanobhala jikelele athi esikamongameli. Lo ngumsakazi weStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Soko isikhathi senu khona manje phela liyakwazi ukumele likwenze kumele lisithumezeleke imilayezelo yama audio ngokufitizela khonapho ke ku WhatsApp lokho kuthiwa ngokwe audio kube sithumezela kunombolo ethi 0120246503 18. Zaphinda njalo i WhatsApp nombolo yethu 0120246503 18. Ake sizwe ukuthi abanye bathini ngendaba esijeneyo.
Ngiyalibingelela basakaze yimi uMahuko Mahlaba lapha eJohannesburg, South Africa. Kimi leli langa alitsho lutho ngaphandle kokuhlupheka okukhulu okwaqala ngo-1980 kuzokube namhlanje, ikakhulu ngapha kwelikamthwakazi. Inkululeko asiyazi, siyizwa ngabanye abantu ngoba sithathelwe konke besiphila ngakho. Amafemu avalwa ngapha, avuliwe Harare, kwasuswa abantu le babuya bazafakwa phezu kwethu ngapha. Manje bafaka bazi bafaka le ma-reserve befundisa abantwana be-primary ulimi abangalaziwo. Okuthi inkululeko kimi lasebantwini bakithi ayikho, siyizwela khona le Mpumalanga. Thina inkululeko kasilayo, sisayikhalela.
Salubonani bantu bakaStudio 7, abasakazi, abalaleli, okhulumayo nguHenry. Ngamuzwa umfowethu lapho uyakhuluma ngendaba ukuthi uhulumende uzokuxolisa ebantwini bemathebheleleni. Bafo, ngikutshela iqiniso elipheleleyo. Wako wazwaphi uhulumende elikhuluma iqiniso esithi lapha kunje uzayenza so kube yimpumelelo? Njenganini lokhu uyakhuluma njengekiyogo efakwe enkomeni ihambe ikhale tikorokoro? Uyizwe uthi lapha kodwa ungasoze enze next. Yikho kufana lokamnangagwe laba fowabo laba osebenzisana labo. Asibadeleli, asibathuki, kodwa abalaqiniso. Bathi bona bekhuluma ngelilanga kwathiwa ama-teacher asezangenisa imoto mahhala. Nomfowethu othenga imoto wathi uyayingenisa i-teacher wayibhatalisa ijuti. Kutsho ukuthi vele asoqiniso leli bantu bakithi besindebeleni. Lingajoni likuhamba lilalela lokwa abantu ongamelanga ukulalele. Lapha bayakhuluma bedlulisa isikhathi, bazidlulisela isikhathi ukuthi ayichova amalanga umuntu eze efe lokhu elalele ukuthi umuntu uthini eqamba amanga. Hhayi, lingabalaleli kakhulu, vele babhizi bazabe lokhu bekhuluma. Akulanto esingayenza. Akula mpela bantu bakithi, ngiyacela mpela lokhu uma kubuya nje usulele phansi kungene ngapha kuphume ngakuhambe lo moya. Lingalalela, akula nto ozokwezwa ixolisa egugrawondo, akula nto ozayenza. Uyakhuluma ecatshile khona ngale, ngeke umuze ekhuluma efaka lesinde. Uyabuye ekhuluma labantu ethini ngesilungu azosijwayela abantu bakithi. Hhayi, akunani, sizahlala silalela kodwa kanyeke fike. Lingithembe, kanyeke sondele.
Salibonani basakaza abahle, igama lami ngu-Trifini. Into ezisubuhlungu ngekhaya eZimbabwe ukuthi shwa sesihlala singabantu benzini impilo yethu yonke. Sokuze kungena nasebantwana nikhopha sasingakholi ukuthi kuzaze kuthathe yonke leminyaka sisemzini yabantu. Phela yazi kuba yi-foreigner kunzima kakhulu. Akukho nodokotela ongawulapha lo mkhuhlane, waziwa nje nguwe ngaphakathi enhlizweni yakho. Awukhululekanga, awuthola umsebenzi o-right ofuna, suphonga usebenza nje noma yini. Shwa mina vele into engicela nje ukuthi uNkulunkulu akasizwe aphendule imithandazo yethu. At least sahlupheka thina kwenela sesiphelelwe. At least abantwana bethu bebe ngcono kulalokhu thina esihamba phezu kwawo.
Labo ke ngabalandeli be Studio 7 abasithumezela imlayezelo uye ku WhatsApp audio. Sicela lisithumezele yenu phela kunombolo ethi 01 202 465 0318. Othi mpinde enjalo 01 202 465 0318. Kunjalo okwamanje sike sikhangele esivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wakwele North Korea umnumzana Kim Jong-un izolo ubukele ingcwethi kwezezikhali ezilolonga ezenyukliya zisethula esinye isikhali esimangalisayo. UKim Jong-un useke wahlangana lomongameli Donald Trump wakwele Melika baxoxisana ngokumisa uhlelo lokulolonga izikhali zenyukliya. Unkosazana Ivanka Trump owethekelela izwekazi le-Afrika uthi ayaphumelela amazwe athuthukisa abesifazana. Kuzobuya ke inhlanganiso ye-United Nations ithi sokuqhamuke impi eyesabekayo esigodlweni sakwele Libya eTripoli, lapho ibutho likahulumende elilwisana khona lamalwecacha akhokhelwa ngu-General Khalifa Haftar. Uhlandla lapho esihlolisisa udaba lwegugurawundi namhla sixoxa lomnumzana Sola Wesley odabuka emphakama enkayi oloyise wadutshulwa libutho legugurawundi. UWesley uthi ufisa ukungcwaba uyise waphoselwa emlindini wesambani eNgwaladi esiqintini senkayi esabalweni seBatholi North. Uyise wayekuvuyo lezibra.
Waba ngumuntu odingwayo ngesikhathi mawuqala isikhathi segugurawundi bemdinga kobulawayo. Wabaleka wagcina sendaweni yaseBotswana, wagcina sebuyile futhi sengena egangeni la sehamba egangeni ngoba babengabantu abadingwa kwasokuzima ukuthi ahlale naseBotswana babedingwa.
Kwahamba njani-ke egangeni kunapho?
Ngokuzwa kwethu sezwa kuthiwa washona, nokuzwa ukuthi washona sezwa ngesikhathi igugurawundi siphelile. Sesihamba enkayi sisiyadingisisa ukuthi kambe ngabe lolwazi yini. Basebesitshela ukuthi ubaba wadutshulelwa endaweni okuthiwa kuseNgwalati phesheya kwaJangani kwenkayi, basebemngcwaba khona le emlindini wesambani.
Singathi vele kalizange libone lokuthi bamfaka ngaphi kolapho lapho bamfaka khona.
Hayi, asizange sibone, kodwa-ke abadala abanjengogogo nabobaba omdala sebahamba bayafika kuleyo ndawo.
Bathi kumele kwenziweni manje kuna manje?
Isifiso sami mina, abadala babethi ngcono kuhle ukuthi simngcwabe butsha ubaba. So benginesifiso sokuthi ngimngcwabe kutsha ubaba, noma ngimthathe amathambo akhe ngizomngcwaba kutsha emzini wami esengiwakhile. Ngiwakhe phezu komzi wakhe, unxiwa lwakhe lapha ayeyakhe khona, lapho engifike ngayakhe engakhe khona umuzi wami nami. So sengifisa ukuthi ngimthathe ngimbuye ngizombeka kutsha.
Ye, umuzi wakho ungaphi?
Umuzi wami usenkayi emphakama, endaweni esigabeni sasezwe labo.
Sizokuthiwa uhulumende uthi ufuna ukuthi kusetshenzwe ngakhona okukhuluma ngakho, uyakwamukela yini khonokho?
Mina ngiyakwamukela kakhulu, lokho kuzakwenza ukuthi umoya wami vele uhlale kahle kakhulu. Ngoba nakuleso sigaba esengakhe khona, engakhe khona kulapha enqweni lukababa, kuyindawo esasihambile ngendaba yempi yokuchitheka komuzi, saphinda ngase ngicabanga ukuthi-ke ngibuyele ngiyokwakha khona. So ngakhuluma lezakhamizi, izakhamizi zakuvuma lokuthi ama kuyinto enjengaleyo ofisayo ukuthi ubeke ubaba wakho kuhla kuthi siyakwamukela kakhulu.
Kuthe sewubhubha ubaba, wena khonapho wawule minyaka emingaki njalo wathola yini birth certificate sokuthi ube laso?
Mina ngizelwe ngo-1977, ubaba waqala khona phana kunyamalala kobo-1982-83 wahamba. I-birth certificate yami ngilayo ku-name of father, ikhansiliwe laphana, ikhansiliwe i-birth certificate yami, kwathi ilogama likamama kuphela.
Bakhansilelani khonapho?
Hayi, ukuthi bakhansilelana angikwazi, ngoba abantu ababesincedisa nje babona ukuthi iy'ncwadi zikababa kazikho ubaba bathatha incwadi zakhe zonke ama ID yonke amasosha nje wayesethe emzini kababa bathatha yonke ama photos yonke lento nezinto nje zakhe ama gold ma ring zonke ayebuye nakho empini bakuthatha konke bahamba nakho so kwakungelanto yababa ukuthi ayikhona isithupha noma yini
Umnumzana Sola Wesley udabuka empakama enkayi sixoxela eSejohannesburg khona ngaleke kwele South Africa siphinde saxoxa njalo lo mnumzana believe gawule webandla leZanu PF othi kumele uZulu azikhulumele konke akufisayo ngombuqazo wegugrawondi
Ngoba ukuxoxisana nokukhangela bemhlanganisa behlanganisa amakhanda bendawonye kungaphuma indlela yokuthi baphathiswa njani labo abalahlekelwa izilimi zabo izihlobo zabo ngesikhathi lesi kuvumakale-ke khonapho ukuthi abantu babonisane ukuthi hhayi singenza ngoba into eyaziwayo le engafihlekiyo eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi esigabeni esinjubani walahleka ngendlela enjubani layo wakho ngendlela enje ngesikhathi sombhuqazo abanye balahlekelwa izimpahla zabo abanye bathithelwa imizi abanye bathithelwa izindlu konke ngokwana kunjani khona ukuthi bangancediswa njani laba abantu ngokunjalo bona ngani kuyezwakala yiko ukuthi kuyatshengisa ukuthi xa kungakhethekala abantu abayafinyelela ebantwini izinto ezinjengalezi zingaphuma ebantwini kunjengaloku uhulumende-ke uyamele ebe nempendulo kikho konke khonoko okulethwa ngabantu ngibona ngani-ke abantu siyavumelana uluhlelo lolu lungabanjwa sili kuhle kuhle kodwa-ke kukhona okunye okusuphayo nje singeleso sokusibuyelela okuyikokubuhlungu okuthunuka amanxeba asithingeni indlela asikhetheni indlela engathuniki amanxeba kube le ndlela kuphela sikhulumeni ngako lokhu kuyinto ukuthi kwenzakala kodwa singakuqeda ngaluphi uhlobo sizwisisana sonke ukuthi siye singabantu abamanyene siyisizwe esinye isizwe seZimbabwe abantu singakhethelelanga umhlobo sesikhethela nokuthi singabantu beZimbabwe sidinga ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili
umnumzana Believe Gawule ukubandla leZANU PF sixoxelaye ekobulawayo Kuhlandla lokwenzakala kwele Melika sixoxa lomfundisi Rafael Mthombeni ngemitshato eyenziwa elizweni leli.
Umehluko engiwubonayo ukuthi ukulungiselelwa kwakhona kusukele ekuqaleni abalapha kuyabe kulungisa kakhulu abakomfazi. Yibo abalungisa umtshato, yibo abaphatha yonke into ekuphathelane lo mtshato. Ngitho nje nxa ngikhangela ngegeneral akulaza ukuthi abakondoda yibo abathatha i-lead. Abakondoda bangathi bayalandela abakomama yibo abalungisa umtshato.
Kwenziwa kwini khonoko?
Ngingazi kumbe lisiko labo kumbe kuhamba njani kangazi njalo ngoba nxa ukhangela imtshato yonke sengike ngayibone ngingenayo. Iqalwa komabhodi yiko lapho kwenziwa khona umtshato mbona ngathi lokubhadala izinto zonke zibhadalwa khona komabhodi okungathi thina lokho esithi thina ngamalobolo ekhaya lapha kungathi kuvelela komabhodi kodwa bengakutsho ukuthi ngamalobolo
bakuphatha besithi kuyini khonoko
siko labo lingathi itsho njalo angazi ukuthi kusukela ngaphi ngoba uzafica ukuthi labo esengike ngangena imishado yabo ikakhulu amalunga e-church lingena khona nxa kungathiwa kulo mtshado umtshado wakhona sibili kutatazela abakomafoti ukwedlula abakojaha ujaha uyabuya nje angathi uyatshelwa ukuthi kuzakuba yilokhu kube yilokhu kube yilokhu kube yilokhu
khonokho kuvezani ngesimo sabantu la
kungathi into yangikhona mina ngathi kani ayingingeni kuhle ngoba ngumbe yikuthi ngibuye lapha mvele amazinyo seqinile angikujayeli kangako ukuthi ngibone ngaleyo ndlela ngoba le kuhambeni komtshato wakhona nxa ususiya phambili phambili ngale uza kuzwa kuthiwa khona indoda ixothiwe ngumama ekhaya he was kicked out uyibone sibili sisesitaladeni lapha sihambahamba indoda ingaselamona
omama lapha phela bazibambile la
ye kukhanya ngathi kubomama yikho lapho okujiye khona sibili
lo ngumfundisi Rafael Mthombeni sixoxelaye eseDallas Texas khonapha kwele Melika ye okwamanje-ke lamhlanje siledulela umculo okwaliqhwa kancube lapha-ke sixoxeke lo nkululeko Dube wenkululeko yabatsha School of Arts ake lizwele
wona nemthakazo omuhle igama lami ngonkululeko Innocent Dube umqondisi weqembu elilaziyo kakhulu abaningi beniqombo ukuthiwa inkululeko yabatha sikulofana iyaza ngihlangana namhlanje ke sikhuluma ngomsebenzi omutsha umsebenzi ke sesikwenza into ebona sesinaba sesizama lokukhulisa abantu bakithi sikhulisa ke labasabuyayo abasakhulayo lo mhlabeleli kumbe ngithi mbongi esakhulayo ukuthiwa ngulikhwa okancube bathi yena ngusitapetapi induna yeyintombi ahe lenza kuhle kakhulu ke singene laye ke studio saphuma lelidlalade elithiwa ngaliwe phakathi kwalezo ngoma ikhona ingoma emnandi kwamagama ethi nomalanga leyo ke ingoma anti kudala kuthiwa intombo yayishelwa ishelwa ngandlela ezingafanele zalamhlanje zabo WhatsApp lezi lokunye lokho kuneni
udlundombazana longela basketu yangena emakethe umqedi umoya siqabhobho ngiyaqhuqa ngiyaqhayazela ngiyaqhakhazela uqobola umqondo logcozi lwami siqhamula amayezi bobhodlwane libushelezi nqoma ngithi bhudlu enzikini yothanda uqobo nqoma ngithi ngqo enzulwini yothanda oluqotho umqedi umoya unqobula uqhuqho libalele mhlawunqoma luba lothando mzakuqula
kodwa ke yayishelwa ngamagama kulingoma ulikhwa qondana lami ngowami ngoba lami ngiyemboyi qondane lami aqondane lentombi yako mambaya ucheril ingomeni ethi nomalanga sizama ke ukuthi sikhulise igama lakhe hayi yenza kuhle kakhulu ngikhuluma nje lijaha eselithole isicoco senama sokuba yimbongi edlula kumbe ngithi mina eseqophelene neliphezulu kakhulu kwele Zimbabwe yokwedlula zonke imbongi zakwele Zimbabwe ngakho ke ngumfana odinga ukusekelwa umfana engingathi mina uqukethe amasiko ethu idlalade lakhe elithi ngaliwe idlalade lengoma sibile zimbalwa abantu abazazithanda kakhulu into ijaha ke engathi lihaya kakhulu nezothando into esingani silahlekela kakhulu indaba yokuthi abantu abasazi ukuthi uthando into enjani indaba yokuthi uthando ludingwa njani indaba yokuthi isintu sethu sona besiqondisa njani uthando ikakhulu sikhuluma ngezimbongi siyambongela njalo siyacela ukuthi limsekele kakhulu ngoba into esiyenzayo leke ukuthi sikhulise abahlabeleli bakithi nanso ke ingoma unoma la ngiyabonga ke mthwakazi omhle ngicela ke lisekele siyabonga kakhulu ngokulalela uhlelo lolu siyabonga njalo ngokusisekela zonke izikhathi
uzo njalo umculo lo phela liphosela kona phela ukuphosela isponti kulobani kona bake uShila Sibanda uthi ngikhona baba Dube kuzobuya lomthandeni mqondisi Jibale uthi unjani Dube ngiyaphila kakhulu ivuka njani kona ngapho kuzobuya ke abanye abakhona unduna unduna lapho uthi ngikhona lapha sakhile lili ne kunjani dadewethu ye siyalizwa kakhulu mphoko linika futhi umculo liuze kancane nako kona lapho
basketu yangena emakethe umqedi umoya siqabhobho ngiyaqhuqa ngiyaqhayazela ngiyaqhakhazela uqobola umqondo logcozi lwami siqhamula amayezi bobhodlwane libushelezi nqoma ngithi bhudlu enzikini yothanda uqobo nqoma ngithi ngqo enzulwini yothanda oluqotho umqedi umoya unqobula uqhuqho libalele mhlawunqoma luba
lsizaqhubeka ngodaba lolu kusasa ke silembongo ulikhwa ncube singake lihlunga nothi sibone udaba kade lugokhela namhlanje ilizwe leZimbabwe namhla lithakazelela uzibuse kodwa abantu abaningi badika basoze bethakazelele uzibuse ngenxa yokuthi bayahlupheka kwele Zimbabwe umnumzala Sola Wesley lomzali wadutshulwa igugurawundi uthi ufisa ukungcwaba uyise abamfaka emlindini kwesambani Silu, kubala pake uhlelo lwethu lamhlanje, olivalisayo konke isidube.